umzulu weZimbabwe ucela ukuthi izinduna zethu lezinkosi zethu ziziphatheke kuphela edabeni lokugcina ubuntu bethu kusenziwa izinto ngendlela lohlonzi engeke icatshangelwe ukuthi mhlawumbe igijimisa indaba zomunye umuntu kodwa igijimisa indaba zomphakathi ngalolo hlobo bangomagistrate phela abantu laba esikhathini esiningi bayathonisisa amacala benza lokhu nalokhu but nxa sebephatheka kwezombangazwe lanxa sebethonisisa izindaba bekhangela umhlaba abantu bazakuthola kunzima ukuthi bakhole ukuthi umuntu lo wenze akwenzayo ngendlela engela kukhethana.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke baba umlalazi uyibona njani indaba leyi amafutshane baba?
Ya ngiyabonga bamthemba wambono nje mase sikhuluma nenkokheli zabantu inkokheli zosiko lezi thina abantu bamnyama ngibona ngani siqine khonapho mase kuhlanganiswa ngendaba efana nokuthi kumele bengaphatheki kupolitics afrobarometer leyo mabeyibala ngizwisisi khonapho ngoba umuntu maye inkokheli ekhokhela abantu funeka abe involved kuwo konke kukhona but mina ngibona ngani ichayisa entweni eyodwa ukuthi ma uyinkokheli ikakhulu amakhosi yethu kumele the government of the day ma ukuthi angazi ukuthi iyabe isebenza kanjani leyo government of the day but ngibona ngani kumele besebenze ne-government of the day ma namhlanje ukuthi kubusa noma i-ZANU PF kumele basebenze under umthetho welizwe abangamakhosi bangeke phela ba-oppose umbuso wukho okhona ma kufika njalo mhlawumbe namhlanje kubuse yona i-MDC nabo kumele be-expect ukuthi basebenze nezinduna zabantu ngoba abantu laba kakhulu especially politics ye-Africa ngibona ngani ibhale kwezinye indawo ibhale ngabanye abantu ibhale ngamanye ama-races ibhale kwamanye abantu kunama-interest akhona ayancindezela abantu bamnyama kodwa nokubona kwami ngibona ngani amakhosi yibo abantu kumele kunesisindo sathu abantu bamnyama njengabantu be-Africa nje kumele amakhosi siyahloniphe noma umuntu oyi-political leader noma upresident umongameli elizwe ma efike esigabeni nje kunonduna khona kumelazi ukuthi ufike kumnikazi wendawo yibo abantu ababaluleke kakhulu abantu esingabavoteliyo labo abantu kumele thina sihlale sibahlonipha noma kungene yiphi inkokheli noma ama-interest akho kuliphi ibandla thina kumele sikhokhelwe izinduna zethu.
Ye siyamuzwa lapha-ke lapho ayakhona ubaba umlalazi baba usibanda. So lapha kuthiwe ukuthi phela inkokheli yomdabu layo iphakathi vele kwezombangazwe nxa sikhangela kathesi njalo nxa sikhangela sijula sibili inhlalo yabantu so ngeke wabakhipha baphosele eceleni ukuthi hhayi akuvelanga bebekhona njalo kumele basebenzele uhulumende okhona khonapho ngaleso sikhathi akumphendule ngamafutshane simbi khonapho
yube angazi ukuthi umfowethu uthini kukhanye ngale kunzima mhlawumbe kuyabe bekhona ukuthi siqeqeshe indaba leyi ngendawo eziphezulu ngoba mbonani indlela akubeka ngayo yindlela etshengisa ukuthi yena akakayicubunguli kahle le ndaba njalo akazabona ukuthi kulomahluko phakathi kwezanu PF lohulumende. I think mbonani khonapho yikho silodiko khona olukhulu kakhulu laba bantu kufanele babe lamandla Dube okuthi nxa uhulumende phambanisa bamtshele uhulumende ukuthi hey wena muntu hey lina bantu abakuhulumende selilahleka kukhanjwa ngalolu hlobo hatshi ngale ndlela elihamba ngayo ningathi lina basebenza ngaphansi kukahulumende yikwehlile kukwazi ukuthi zona vele zembangazwe zinjani.
Baba umlalazi umphendulo khonapho uyamuthi utheni ubaba usibanda?
Ya ngiyamuzwa umhlonishwa usibanda kodwa-ke into zindila zikhulumayo mina engikhuluma ngayo ngikhuluma ngohulumende angikhulumi ngebandla le-politics ngithi mina induna mina ngihlala khona phetlam induna yami ubaba uMasenda ngithanda ukuthi ngiyichaze kahle ukuthi mase ngimbona sigqoke iregalia ye-MDC noma iregalia ye-ZANU PF ngiyabe sengimlahleka mina ngikhulumela ukuthi ma kuyi-government noma iyiyona le kababa uSibanda ma isingena embusweni ngiyabe ngazi ukuthi ma iza la ePlum kuthiwa kune-government kumele kuhambelane amakhosi ethu ne-government kungabi ne-friction into esiyitshoyo ngoba ungananzelela khona manje siya ku-election. The confusion is vela kuma-political parties is not coming from induna zonezi esikhuluma ngazo induna I expect I'm a president.